soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Studio 7 ngomvulo omhlaka 5 inhlolanja 2018 ngupraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
ni labantu abaregistayo lingabe liphansi ema-Tableland ngoba sithola ukuthi kulenani likhulu kakhulu elabantu abangalama IDs lama birth certificate and bese sisithi thina kambe kungabe kubangelwa kuyini abanye bathi bona babengaboni kunecessary ukuthi bathatha ama birth certificate.
Ihlanganiso ezizimeleyo zithi uhulumende kumele aqondise imithetho elawula ezokhetho ukuze labasakhulayo babe lesifiso sokubhalisela ukuvota.
MDC kumele izilungisise ngoba ingayele ukuzilungisisa kuselesikhathi ukhetho lungabuya bazaphinde bedliwe beqinise bekhalakhala besithi bona barojiwe.
UZulu useveze ukukhathazeka okukhulu ngokufuthelana la ngokulisana kusebandleni le-MDCT phakathi kwalabo asebelungiselela ukuthatha ubukhokheli bebandla leli. Kuthi-ke leZimbabwe liphakathi kokulungiselela ukubuliyela kumanyano wenhlanganiso yamazwe ake abuswa ngeleBhilithani eye-Commonwealth. Zonke lezi ndaba lezinye ilizozizwa kulo msakazo. Inhlanganiso ezizimeleyo zithi uhulumende kumele aqondise imithetho elawula ezokhetho ukuze ukhetho lube ngolukhululekileyo njalo luhlonipheka. Lokhu kukhulunywe emhlanganeni wentathelo zindaba lokobulawayo lamhlanje. Ngakho ke ubathabele Masuku obekhona laye usethulela lolu daba.
Inhlanganiso ezigoqela e-Women's Institute for Leadership Development, i-WILD, i-Heal Zimbabwe Trust, i-Elections Resource Center, le-Zimbabwe Christian Alliance, zitshele umhlangano lantatheli zindaba ukuthi zwiliswana lenhlupho eziningi ezidibana labantu lapho bebhalisela ukuvota. Inhlupho lezi zigoqela ukuswela incwadi ezifana lezithupha, ukwehluleka ukusebenza kuhle kwabantu be-Zimbabwe Electoral Commission, kanye lokwethuselwa kwabo sebebhalisile. Umqondisi we-WILD, unkosika zisamkeliso Khumalo uthe inani labantu ababhalisela ukuvota emhlubulweni weMathebeleland liphansi ngenxa yokuthi iningi alilazi thupha lama birth certificate ethi njalo behluleka ukuthatha lezo zincwadi zokuzalwa ngoba abazali babulawa ngumbhuqazwe. Uthe behluleka ukuthola incwadi ezitshengisa ukuthi abazali babhubha ngenxa yokuthi babebanjwa ngamandla ukuthi bethi babulawa ngumkhuhlane othile.
Besithi thina inani labantu abaregistayo lingabe liphansi ema-Tableland ngoba sithola ukuthi kulenani likhulu kakhulu elabantu abangalama IDs lama birth certificate and bese sisithi thina kambe kungabe kubangelwa kuyini abanye bathi bona babengaboni kunecessary ukuthi bathathe ama birth certificate abanye bakhona bathi bona abala izithupha ngenxa yokuthi abasakwanisanga ukuthi bathole ama death certificate abazali babo ababulawa ngesikhathi se-Gugurawundi. Abanye kwakumele baqamba amanga bathi bona izihlobo zabo zifeng imkhuhlane landlane wona nje babengazinikelanga ukuthi baqambela umanga. So as a result abala izingwalongwalo lezi ama IDs lama birth certificate.
Unkosikazi Khumalo ugcizelele wathi abasakhulayo bebengaphatheki kakhulu njalo bafuna ukufuqwa ukuthi baphatheke. Uthe abazi ukuthi sekusiya ekhethweni bazaphatheka na bengafuqwanga.
The youth sibona sengazathi ukuphatheka kwabo kule process bekungani bekuphansi kodwa ke ngenhlelo kade sizenza njenge CSO sibona ingani ile liqalisa ukukhuphuka abantwana ungani bafuna nje ukuthi bebe belokhu bepushwa and njalo kwenzele ama activities angani a generator interest kibo. Ngingazi njalo ukuthi nxa sesiya kuma elections bazabe lokhu be interested yini siza ngenzani njengama CSO ukuthi njalo baphatheke kodwa siyathaba ukuthi like ngakhangela kuma concerts bebe register and again singakhangela even age ka 18 to 35 according to statistics as ezek kanye ngasathi yilinani elabantu abaningi abaregistile ikakhulu kuma emadorobheni. So sifuna ukuthi siwakhuthaza abesintwana ukuthi baphatheke not just in the BVR process but ukusiya kuma elections kodwa kuningi esingakwenza njengama civic society organizations ukuthi abesintwana labo baphatheke.
Umqondisi weZimbabwe Christian Alliance uReverend Useni Sibanda usole amabandla ezokholo akhuthaza abantu ukuthi bengaphatheki enhlelweni zokhetho ethi lokhu kuthathela abantu amalungelo abo.
kuduke sesilalo ukuthi akhona amanye amabandla afana na njengeJehovah's Witness abanqabela abantu babo ukuthi beregister ukuvota ngoba bona besithi lezi zinto zomhlaba akumele ngabantu bazingene kumele abantu balungisele kuyezulwini kuphela le imfundiso engalunganga njalo imfundiso esecelene okwesibili esibesikwenza ukukhulumisana lamabandla amatsha la amakhulu akhokhelwa ngabantu laba abazithi bona ngama prophets sibona beqhakathekile kakhulu ukuthi siba sikhulumisane labo ngoba la abantu abaningi abalokhu bengatholi ilungelo lokuya register ku vote sesikhulumisane labaningi abakobulawe labase Harare sesilungiselele ukuthi siza kuya kibo lezek izek ikwanisa ukufaka imtshina yayo abantu batholi ilungelo lokureje
abenhlanganiso ye-ERC bona bathi ngaphandle kwenhlupho lezi okunye okuqakathekileyo ukuthi uhulumende alungisise imithetho ekhangela ezokhetho ukuze ukhetho lolu lube qotho njengenhlanganiso ezizimeleyo bathi kabajabuliswa ngokungasebenzi kuhle kwehofisi ka-registrar general ethathisa izithupha ethi benza engani abafuni ukuthi abanye abantu babhalisele ukuvota ngokubaswelisa incwadi ezinjengezithupha kanye lezokuzala ezama-birth certificate ngokunjalo kuqakathekile ukuthi amahofisi wonke ka Hulumende alesabelo kwezokhetho asebenze elandela amazwi kaMongameli Emerson Mnangagwa ukuze kube lokhetho oluqotho. Khathesi uZulu uMatasatasa ngokubhalisela ukuvota kuhlelo oluqala emhla ka 10 Zibandlela oluzagqitshwa mhla ka 8 Nhlolanja. UZulu uzenelisa ukuqhubeka ebhalisela ukuvota kuze kuye kumanxaso kusele insuku ezingamachumi lambili ukuthi kube lokhetho. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
UZulu useveze ukukhathazeka okukhulu ngokufuthelana la ngokulisana okusebandleni le-MDCT phakathi kwalabo asebelungiselela ukuthatha ubukhokheli bebandla leli ngoba umnumzana Morgan Trangirai umkhokheli walo esephatheke kakubi ngumkhuhlane wemvukuzane. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UZulu usele ethuke okwamagama njalo ekhathazekile ngokulwisana langokufuthelana lokhu ukuba kulakho ukudiliza umanyana we-MDC Alliance eyiyo indlela yodwa engasusa ibandla le-ZANU-PF embusweni. I-MDC Alliance igoqela amabandla aphikisayo abalisela ele-MDCT, ele-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Washman Ncube, ele-PDP ekhokhelwa ngumnumzana Tendai Biti, ele-Zimbabwe People First, ele-Transform Zimbabwe kanye le-Multi Christian Democratic Party. Kodwa sokuqhamuke ukungazwisisani kulomanyano kubangwa yikuba umnumzana Morgan Tsvangirai kakho elizweni usekwelatsheni umkhuhlane wemvukuzane kwele-South Africa. Leli bandla libikwa selidabuke phakathi kumacele omabili akhokhelelwa ngabasekeli bakamkhokheli webandla umnumzana Morgan Tsvangirai abathi umnumzana Nelson Chamisa lomnumzana Elias Mzuri. Osakhulayo oyisakamisi seHarare umnumzana Webster Mzila uthi umanyano we-MDC Alliance kumele ulungisise ukulwisana lokhu isikhathi sesekhona ngoba ukhetho solusondele bengadliwa bebibele beqale ngokukhala bethi baqiliwe bona beziwonele.
MDC kumele izilungisise ngoba ingekele ukuzilungisisa kuselesikhathi ukhetho lungabuya bazaphinde bedliwe beqinise bekhalakhala besithi yeye bona abarojiwe kodwa esikubona ukuthi bona abazilungisisanga ngoba singakhayela eHarare East sibona ukuthi kulobithi lolokuzento obet kuthi bafuna ukuncintisa ukhetho luzayo so kutshengisa ukuthi abalungiselelanga ukuthi bame ukhetho luzayo.
Omunye njalo osakhulayo waseHarare umnumzana Masha Ubwanya uthi ukulwisana lokhu kuzabehlisela amavoti ukhetho oluzayo njengoba sebedlalisa isikhathi beliswana kodwa besazi ukuthi iZANU-PF abamelana layo ukhetho yona ayisela kulisana isiqoqana.
Ama-factional fights ku-MDC Alliance azakhuzela i-division yama-votes ngoba singakhangela iZANU-PF yona kathesi ayila ama-factions sokusele yona i-faction yela-cost esebusa iZANU-PF lapha njengoba nxa besithi baya kuma-elections i-MDC ihamba i-divided izatshengisa ku-the electorate uthi bona ngokwabo they are not considerate about the people they are not for the people kodwa bona ngokwabo bagijimisa izikhundla.
Umongameli webandla eliphikisayo ele-Zimbabwe Democratic Change ZDC umnumzana Josephat Usheke Kunze uthe ukulisana kweMDCT kutshengisa ukuba ibandla leli selize laphathwa ngamasela njalo yikho ukufa kwalo ngoba abantu bebelipha usekelo lwabo kodwa bona bezehlulekela.
Current condition of its leadership and
iMDC yavela yalahla lokhu yaye kumele khona because sesibona ke khathesi sebelela izikhundla abantu laba ngabantu abasebefuna ukuba ngomongameli ngenxa yokuphunga ufunga ubusa asibo bantu abafuna abantu.
Ingcitshi yezombusazwe umnumzana Mlungisi Dube uthe ukulwisana uMDCT kungabangela ukubhidlika komanyano weMDC Alliance njengoba bona sebetshona belwisana izikhundla bekhohla ukuthi iZANU-PF isilungisela ukhetho.
Indaba yamafakshini engabe khona ephathini ebandleni leMDCT nxa ingalungisiswanga kuhle kulakho ukubana kubangile uhlupho kakhulu nxa sikhangelane lokuthi kukhulunywa ngabo alliance kulakho ukubana kwenza ukuthi abantu behambe becazulule amavoti behlukanise amavoti abanye sebedonselale abanye bedonselale. So okuqakatheke kakhulu yikubana bengathi babe lokubambana angindubana bengene ku-alliance.
Umongameli we-MDCT umnumzana Tsvangirai kusenamaviki esesibhedlela South Africa osokwengeze ingxabangxoza ebandleni leli phakathi kwabalandeli bakaChamisa labakaMdzuri. Okwakhathesi uChamisa nguye okhokhela umanyano weMDC Alliance emele uTsvangirai. UMdzuri laye ngakwelinye icele ungosaphethe isikhundla sokhokhela iMDCT emele. Omunye wabalandeli bakaTsvangirai unkosikazi Thokozani Khuphe ubikwa laye ubefuna ukubangisa ukukhokhela kodwa abazi ngokwenzakala kulelo bandla bathi usevume ukuncedisana labasakhulayo ukufaka uChamisa ukuthi alisane loMdzuri. Iningi labasekeli be-MDCT bathi ibandla leli sebulawa ngabantu asebengenise ubandlululo labanye abevele bezithandela amandla kodwa bengafunwa ngabantu. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Gibson Bebe.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Zimbabwe liphakathi kokulungiselela ukubuyela kumanyano wenhlanganiso yamazwe akabuswa ngeleBrithani eye Commonwealth. IZimbabwe yaphuma kuCommonwealth ngomnyaka ka-2003 isisephansi kombuso owayengumongameli Robert Mugabe. So kuqhamuke ingxabano phakathi leleBrithani ngokuhlukuluzwa kwabamhlophe ababese bekhitshwa emapulazini ngodlame. Iningi labantu lamukela ngemibono ehlukeneyo ngokubuyela kweZimbabwe kulumanyano. Omunye wabo kungudokotela Shepherd Mpofu, incwadi ecubungula ezombusazwe engumqeqeshi njalo ekolejini leLimpopo University kwele South Africa.
Indaba le kumele sikhangele endaweni ezimbili. Kulokuhle nokubi kokuthi iZimbabwe ibuyele kumanyano weCommonwealth. Ukakhangela izinto ezifana lama-scholarships ukuthi abantu base-Commonwealth bakwazi ukuthola izimali zokuyadadisha ema-yunivesi yase-England. Kuyinto enhle lokhu ikakhulu uma ukhangela umkhono womozimbabwe ungavumeli ukuthi abantu bathole imali zokuyadadisha. Imidlalo ye-Commonwealth mbona angani umhlaba anti sekubiza ukuthi yi-global village. So maZimbabwe ilapho emidlalweni ye-Commonwealth kusho ukuthi layo ikuleyo i-global village lathi siyabonakala siyaphatheka endabeni zemidlalo lehlanganisa amazwe amaningi athini. Yalo embona umnankakho bekhuluma ngakho ukuthi ukhumbuze uTheresa May ukuthi iNgilandi kumele ibhadale ama-commercial farmers abelungu laba abathathela umhlabathi wabeZimbabwe. Mbone ngani indlela leyo yokuthi kube lokhu abakuthi diplomatic engagement esiqalile njalo uma sisemhlanganweni we-Commonwealth mbone ngani kuzaba lula ukuthi kube lenkulumo njalo kube nobudlelwane.
Asikhangeleke ngakwelinye icele ububi bokubuyela ku-Commonwealth?
I-Commonwealth asikho ukuthi amazwe wonke aku-Commonwealth alamandla alinganayo. Ende lokhu kuyafanana nokuthi lokhu abakuthi ngesilungu i-recolonialism mawufuna. Ende mbona iZimbabwe sezibe lamandla alingana la England.
Kodwa phela abanye ngabathi yikilabhu yokuthi amazwe wona lawo ake abuswa yingelebhilithani athole ukusebenzelana njalo athole ukuthi kungabi lamavisa nxa kuyukuthi izihambi zamazwe angamalunga alakho ukuvakathelana.
Ya, indaba yamavisa yahlupha ikakhulu ma ukhangele ukuthi kumele ukhokhe ivisa ma ufuna kuyengilandi. Ngifuna ukuthola ivisa ye-UK ngo-April. Ivisa 3,115 rand from lapha engikhona e-South Africa. Ngisebenzisa ipasipoti yeZimbabwe. So nakho lokho kuyinto enhle ukuthi amavisa angabi khona ma ukhangele intengo yamavisa ikakhulu ma usuka ma usebenzisa ipasipoti yeZimbabwe. e-South Africa, e-Nigeria, lamanye amazwe aku-Commonwealth. Ngendaba zamavisa singavuma, but indaba zamandla, ukuthi ngubani olamandla ku-club leyo, kuba le-problem lapho. And umuntu olamandla nguye ofake imithetho, umuntu olemali nguye ofake imithetho. Sizakwazi na ukukhuluma ezinye izinto njengeZimbabwe, or sizakwazi ukuthi sivumelane lezinye izinto, sale ezinye izinto, lathi sifake eminye imbono yethu ukuze ivunywe yilaba abalamandla kakhulu. Ngibona kuzaba nzima lapho.
Ayisiyomfihlo ukuthi eleZimbabwe libhekane lo hlupho lokuswelakala kwemali le notho esiguqe ngamadolo. Ngakho-ke ike yazama ukuba ngaphandle kwe-Commonwealth okweminyaka. Kodwa-ke ubone ukuthi yena nangaphandle ngale kukhanya ngani kolukhuni.
Ngaphandle kukhanya kolukhuni. Ngibona iproblem abantu abafuna ukusifisela ku-Commonwealth yibo abasikhupha ku-Commonwealth. And into le kwakumele ukuthi bayibone kudala, bamtshele umgaba ukuthi izinto zakhe lezi azisebenzi. Ngokubona kwami bafuna ukuzithandisa ngabantu, bangene ngodlame embusweni and sebefuna ukuzithandisa ngabantu. Labo abantu abeZimbabwe ababone ngani abasorivenelisa ukuzenzela izinto kungela-Commonwealth labo abazothola uncedo kusukela ku-Commonwealth. Ekugcineni igruphu kaMnangagwa leyo yezagcina isidithi esayenza ukuthi iZimbabwe ilunge or yito esayenza ukuthi lithole ama-scholarship ngoba isalivisela ku-Commonwealth. So ngenye indlela ukusifisela ku-Commonwealth bafuna ukuzithandisa ngabantu, iqembu likaMnangagwa lelo langena ngekhulu.
Dr. Shepherd Mpofu yincwadi ecubungula izombusazwe sixoxe laye ese-South Africa. Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk. Lamhlanje uhlelo sihlolisisa umanyano we-MDC Alliance olamalunga axabana kumangalisayo kanye lokwenzakala kwamanye amabandla aphikisayo. Ikansili yakoBulawayo ibika ukubana kukabi lomuntu osethe wabanjwa umkhuhlane wesihudo sekholera njengalokho kwenzakala endaweni ezinjengeJegudu, njalo sebelungele ukumelana lalo mkhuhlane nxa uthe wahlasela kuleli dolobho. Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo.
EZimbabwe umkhuhlane wesihudo sekholera usuhlasele abambalwa edolobheni leChegutu osekubangele ukuba ilizwe lihle lihlale liqaphele livikela ukumemetheka kwaso. Umphathintambo wezempilakahle uDokotela David Pararenyathwa ukhuthaza abantu ukuba bahlale behlanzekile njalo bagijimele esibhedlela bengabanjwa isihudo abangasizwisisiyo. Ekhuluma eseChegutu, uDokotela Pararenyathwa uthe umkhuhlane wesihudo uvame ukuba khona lapho abantu abanatha khona amanzi angahlanzekanga. Umqondisi wezempilakahle ekhansilini yakoBulawayo uDokotela Edward Sibanda uthi leli dolobho alikabi ngitsho loyedwa osethe wabanjwa ngumkhuhlane wesihudo.
mayelana lomkhuhlane wekholera kobulawayo bona obungakafiki kodwa sesiwuzwile ukuthi usukhona kwamanye amadolobha ikakhulu edolobheni lasechegutu lapho kule namba elenani labantu elithile eselifile ngalowo mkhuhlane kodwa kobulawayo njengoba ngijile obungakafiki kodwa nxa uthe wafika silequla labantu abasebenza kobulawayo ezempilakahle lezokuhlanzeka ngisitsho i-environmental health likhokelwa ngudokotela kuligoqela lamanesi lama health promotion lawa abantu abaguquzela kakhulu ngezenhlala kahle ngempila kahle lokuhlala kahle lokuhlanzeka kumbe ukuphila impilo esingathi thina impilo enhle so ke lawa abantu iqula leli selihambile laya eThorngrove esibhedlela seThorngrove lapho esile ward evele ilungiselelwe abantu abalemkhuhlane ethelelwanayo esingathi infectious diseases ikakhulu esihudo limkhuhlane leli ward ke sebebonile ukuthi sebefake konke sekukhona and okungakabi khona sebekwazi ukuthi yikuphi kusilela njani njalo bazakuthola ngapi
uDokotela Sibanda uthi njengekhansili sebeqalile ukulungiselela ukuqhamuka kwalo umkhuhlane njalo lezisebenzi ezizabamba lolu hlelo kunye labongi sebekhona Isibhedlela sofuba iThorngrove Hospital kulapho okuzabe kuselatshelwa abantu abalomkhuhlane wesihudo wobulawayo.
Sikhuluma nje udokotela lo ubese Harare ngeviki eliphelileyo lapho akade endawonye labanye abe Minister of Health lama donors kumbe ngithi abaphethe izimali abanje abo WHO o World Health Organization labo UNICEF ukuthi siboneni ukuthi lo mkhuhlane nxa uthe wafika siwe nqabele siubambe usechegudu ungazi wasabalala ilizwe lonke njalo ungazi wafika kobulawayo sesikwazi esikuswelayo kobulawayo ukuthi lo mkhuhlane nxa uthe wafika siza kwenzani lezisebenzi ekuzamele zibe khona nxa sithe sathola even oyedwa wokuqala olalowo mkhuhlane uthi yiziphi zihlala ngaphi ama-phone numbers azo angaphi iwaphi zizakhokhelwa ngubani zizahamba njani so wonke lokho sokusendaweni yakho kodwa esingakukhuthaza kakhulu ukuthi abantu bangazi badla izinto ukudla bengagezanga ikakhulu into ezifana lezithelo bagezise lezo zithelo nxa zingezigezisekayo njalo bageze bona ukuhlanzeka kuqakathekile bantu bakithi njengoba besitsho ukuthi ukuhlanzeka kuseduze lobungcwele ngakho-ke ingcekeza ilakho ukusithelela umkhuhlane sife sibulawa yisihudo ngenxa yobuchapha ubuchapha kabufuneki sicela ukuthi ubulawa ahlale ehlanzekile
wedolobho lakobulawayo ukhansila Martin Moyo uthi ukuhlanzeka kuyinto emqoka njalo benza konke okusemandleni abo njengekhansili ukuba batholise uZulu amanzi ahlanzekileyo lokuba impompi ezithwala amanzi engcekeza azichithi lamanzi engakafiki lapho ahlanzwa khona andubane ayesebenza njalo emapulazini aduze ledolobho lakobulawayo
ukuhlanzeka lehygiene kuyinto eqhakatheke kakhulu ngoba siyabe singafuni ukuthi abantu bethole imikhuhlane engababulala nqa yokuthi kukhona esehluleke ukuthi sikwenze so senza konke okusemandleni ethu ukuthi sibone ukuthi abantu banatha amanzi a clean akula imikhuhlane ethelelwayo eza lapha kobulawayo sile monitoring and surveillance program eye department ye health lapha bakhangela khona ena singena ama clinic ukuthi abantu ababuyayo yabe kulawa yimkhuhlane bani kulomkhuhlane yini okufanele sethuke siwe inqabele yizinto ezikhona zinhlelo ezikhona zolezo
isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi noMathemba Nyoni uthi izikolo sezazise abafundisi ukuba bazivikele ekubambeni umkhuhlane wesihudo babafundisa lendlela zokuzenqabela
ezikolo sokukhuthazwa abantwana ukuthi bahlale behlanzekile isikhathi sonke ukuthi bazivikeleni emkhuhlane wesihudo lo osuthe waqhamuka esabelweni sechegutu njalo umkhuhlane lo ulakho ukumemetheka sibili ugcwale ilizwe lonke nxa abantu bengananzelelanga osokuqakathekile ukuthi abantwana babekwazi ukugeza izandla izikhathi zonke engadli bevele ethoilethi ukuze bazivikele emkhuhlaneni lo wesihudo ngoba ulutho vele umemetheka.
Ikhansili yakobulawayo isikhuthaze uZulu ukuba ageze izandla sikhathi sonke engangena esambuzini, agezise imbhida lezithelo bengakakudli, bapheke badle ukudla okuvuthiweyo, njalo phezu kwakho konke banathe amanzi ahlanzekileyo. Ikhansili ithi abantu ababanjwa isihudo kobulawayo ngabantu abayabe beze lomkhuhlane endaweni abasuka kizo, ngakho ke abantu abahlale beqaphele ikakhulu kuzethekeli ezisuka kulezo ndawo ezilalo umkhuhlane. Umkhuhlane wesihudo uyahlasela inqe siphi isitho somzimba, njalo uyagijimisa ngesisu uqeda amanzi emzimbeni. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Inhlanganiso yeBulawayo Volleyball Association iqhube umkhosi wokunanza abadlali abadlale kuhle nyakenye kanye lalabo abadlale indima enkulu ekuthuthukiseni umdlalo we-volleyball edolobheni leli. UJoseph Njanji usipha lolu daba.
Abathole imivuzo kulolu hlelo oluqhutshelwe edolobheni lakobulawayo ngomgqibelo ngabagoqela iqembu lezetherapy Raiders, lona elinqobe kumncintiswano oqhutshwe phakathi laphakathi kwesizini yanyakenye kucelela besilisa kanye lakucelela besifazane. Kuthi iqembu leBulawayo Spartans ilwe liphakamise isicoco seBulawayo Volleyball Association League kucelela besilisa lakucelela besifazane. Kumncintiswano wezikolo amaqembu athole izicoco ngabalisa elamankazana eleMpophoma High School kanye lelabafana eleLuveve High. Kuthi kwabenza izifundo zaphezulu amaqembu mbuathole izicoco ngabalisa ele National University of Science and Technology kanye lele Hillside Teachers College. Umgcini sihlalo enhlanganiso yeBulawayo Volleyball Association uWilliam Mazwiro uthe ngokwakuqala ngemva kwesikhathi eside ukuba kuqhutshwe umkhosi wokubonga abenza kuhle kumdlalo we-volleyball edolobheni lakobulawayo.
Ngokubona kwethu mina ngibona ama-awards ehambe kuhle, especially njengoba kungama-awards akuqala iBulawayo Volleyball ebelawo. Into leyo sisikhangela ukuthi into yeminyaka yonke ezabe isenzakala ekupheleni kwesizini yethu. Sithi sinanzelela abantu abayebenze kuhle kulowo mnyaka, njalo sinanzelela abantu abayenze kuhle even langemuva njengoba unanzelele besilama-lifetime awards.
Iqembu leBulawayo Spartans yilo elibe labadlali abaningi abaphiwe izicoco ngemva kokudlala kuhle, njengoba kucelela besifazane umdlali walo uMary Macheza ethole izicoco ezintathu ezibalisa ese-best attacker, best blocker kanye lesokuba yi-most valuable player. Kuthi omunye njalo umdlali weqembu leBulawayo Spartans uNomagugu Dube nguye okhethwe ukuba yi-best setter, ikanti nomdlali okhethwe ukuba ulekusasa elihle uvele kulo njalo iqembu leli. La kucelela besilisa bekungesifazane fanayo njengoba umdlali weSpartans uTawanda Makombe ethole izicoco ezimbili ezibalisa isokuba ngubest attacker kanye lokuba yimost valuable player. Ikanti yodlala laye uGuda uthole umvuzo wokuba yibest setter, kuthi uWilling laye ongweqembu leSpartans uthole isicoco esokuba ngubest blocker. Isifundisi sesikolo seLuveve High uIvan Sncube nguye ophiwe isicoco esokuba ngumdlali olekusasa elihle kakhulu. Isicoco sikaNompembe osebenze kuhle kakhulu sithethwe nguSikhumbuzo Gwala, kuthi umnikazi njalo engumqeqeshi weqembu leBulawayo Spartans uvula indlela moyo nguye ophiwe inhlonipho yokuba ngumqeqeshi obambe indima enkulu ekuthuthukiseni umdlalo wevolleyball kobulawayo, i-Lifetime Achievement Award. Kuthi isiphathamandla esiphiwe inhlonipho efanayo nguFrederick Ndlovu, ikanti umdlali obongwe ngokufanayo nguConrad Kupara. Isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Volleyball Association uBrian Manuel ubuke kakhulu umsebenzi owenziwe ngabeBulawayo Volleyball Association ukuqhuba lomkhosi wokunanza abadlali lenkokheli zomdlalo wevolleyball edolobheni lakobulawayo.
Thina sithi well done to BVA because BVA is actually appreciating the effort yafakwa labantu and laba by the athletes and so on. You know, this is it's difficult times. Companies are not sponsoring teams and so on, but these people were able to come for our games. They did their best. So mina, I really am saying to BVA, well done.
Amaqembu aphatheke kumidlalo yeBulawayo Volleyball Association League nyakenye ngabalisa ele Hurricanes, ele Luveve High School, ele Unit Fairbridge kanye lele ZRP Raiders, lawo athole izibongo zokuwabonga ngokuphatheka kwawo nyakenye. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Singeke ehlukane ukuthi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela inhlanganiso ezizimeleyo zithi uhulumende kumele aqondise imithetho elawula ezokhetho ukuze labasakhulayo babe lesifiso sokubhalisela ukuvota. UZulu useveze ukukhathazeka ngokufuthelana lokulwisana okusebandlele le-MDCT. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Olivalelisayo uPraxedis Jeremiah. Lela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.